Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikole ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba isiko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyaxazulula abantu, iyenzisa into engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nobuninzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini, i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo wona employee services render, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla leCCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lePhalamende lakweleBhilitane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale item uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obert Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo, ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba isiko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo ngoba i-fees bakhulunywa ngayo last year yagazetwa yi-Hands of Government ya-approver. So angazi ukuthi njengoba ya-approver yayingake i-approve abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusasa kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili, mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikole esinjenge-Chibila, isiyachilaba i-secondary, i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho yabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonakani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees eseyisizwe lesakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana oseqotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. kodwa esikhiweni ngapha hayi abantwana abaningisibili bayabisile ekhaya especially ama private school vele kaungena ungaphathanga nge school fees ikoxotshwa khona kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya kuthiwa kufuneka school fees uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha abaningi abantwana ababhala u grade 7 abangabhathalanga i school fees izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo ye secondary so mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ya grade 7 ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Hello ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazo yamancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga eCCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma esithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili uPaul Kajiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya loludaba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza into engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahlekahle imbangela ye-political violence leyi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipolati lalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhanyelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyintekileyo ase beyisebenzisa ukusona ipolati kuthethi ipolati kuyizinto zonezezenza ukuthi lanxa abantu bezespirithi sokuzama ukuthi silunge lolu thuba esibalo emzini wethu kugcine kusuba lithuba ngakho-ke ngamaphitha engingakutsho ukuthi hhayi singathi bahlangani kahle kodwa lathi
Ubabandlovu siya nje kukhetho ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle
iparty yethu thina eduma baba Ndlovu udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo njalo sibizi sibizela sidinga ama-supporters udaba lodlakela le-view violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe labo ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause i-root cause ikhona i-root cause yi-ZANU PF kube akula ZANU PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo so yena njengomuntu okutholani vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke ngakho-ke thina abeduma udlakela sililungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye asinendaba ukuthi uyenzeni singakwantu bezimbabwe sonke
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akuPholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi nga amagama ethiya ethethwa emintini la usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngenzela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili futhi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni as I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlalo i-P_F njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo into ubaba uduma owedima angasoze kutshele yona yokuthi thina njengophola siye sahlala phansi nomongameli ngiphendule umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months day sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza
Babu Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuZulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho
mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovusa udlakela kuthi ngumuntu ovele ophila ngalo ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabe mthi sikhankase ke sithuthi singabantu bezimbabwe lokho kwamingcele kuba injani njani ingcele ivele khona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophile emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kuthi yakukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party obexoxa indawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe izimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. Izimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that they have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate at the same time. So it's contradictory.
Abantu vele bayayithola yini imali engako?
Bona vele batshelwe ngubani ukuthi abantu bahola ngama-US dollars in the first place. Because they've imposed local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually our informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our citizens? They're going to be in unregistered and recorded income, pending. So, everything is just guesswork.
Nga kuyukuthi abantu bayanelisa ukukhokhela zone zo imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30% imali yakhona yini uhulumende uyisebenzisa njani
I mean that's another stage, you know, every government has got the right to collect taxes. So it's a question of what they, whether they deploy those taxes, you know, equitably. But now I want to, now the regulator will equip you with Avant Bahola and US dollars. For instance, I'm a mind, it's the company, a wholesaler, which actually charges the pay as you earn. But there is no evidence that there are enough people, our wholesaler, formally, which are once you go, battle, I'm a taxes in foreign currency. It's a very bad, you know, policy statement. That is based on conjecture. It's not justified.
Kuthi laba abaku informal sector, laba abazisebenzelayo, uhulumende uyakoreka yini imali, bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali.
Like what they did was until vele kuvele kule VAT yani ephathelwa umuntu wonke. Kodwa if you are self employed, laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphukisanga i-ITF tax certificate. So until mina I'm an independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for you know, whoever, Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance, that charge abone, that charge abone, with holding tax. So it is to me, it seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and informed, but you are rendering service to a registered institution, that institution is one that is under obligation to charge you with holding tax of 30%.
Kuyino onga kukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax.
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, Anja. So it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with Hachi. Tina, we are among the highest paying tax, you know, nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Irene and so forth. So now if we remember that the LXP Sovuti are cool if you know to Elysia and the very consumption of the investment, the market in theory. If you finally see the Kulumela, the Bank of War Womb Tate, Uti Hachi, Ukulumela Law, the Hansen Petin. So even the Tina, feeling meeting, I want to ask if it's going to implement it. Impediment is in the Yabdula. Now, if it's cut it up with the money, I'm satisfied in my way to see the same way using the age Kulisa. So who is Tina? If it is Kulin Ako in Chicanda, not a very Olympian.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni lo gainer ku Mede Side we Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela lonke bakithi thina singapha ejundi bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasabhu azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicila imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasabhu kwadlula 200 so yena ucila ukuthi $4 ngomuntu umuntu ocila angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali yena ecila abuye athi uyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi asikwazi ukuthi ucila okunjani khonoko so sizamnika kakulanto esingayo yenza njalo besicele ukuthi kona nje imoto yake sithi yonifile hayi kula machayina lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lesi ende kula makhiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu bendaba yakwansi kukanika leyo mota leyo kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi kanikwe khonapho ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yake leyo kahulumende leyo madoda thini corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuzi sifundisiwe ke leyo corruption asazi ukuthi kona izaphela yini kumbeni kodwa hayi mbone ngathi kade sisizala simlukubekele kungabazukulu kungabantwana into eyitayitwa yi-corruption day. Ndiyacela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo, hayi uhulumende akazama ukusiguzela induna lezo bakithi, ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe. Sithwele nzima bakithi, ndiyacela uhulumende nansinda.
Mbingelele Studio 7, mbingelele abantu bakithi. Hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisa abantu bakithi madoda omama iqiniso libulali khala ngezanopf sidala qiniso lathi ngiqiniso ngathi silalo since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile. Umthwakazi ungathi uyabuka sisinthwa Republic Park ikhona amamela amakhansela amaphati asemashonaland ayefaka abantu babo besishoneni la emathebeleleni since umthwakazi ikhona yakuphika lokho sekutshintshwa izinto izanopf la sifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo i-CCC la yenza njalo kodwa sibi babengakwazi lokho babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abanangqondo namatitsha nayo bazokufaka amatitsha asesindebeleni emathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abanangqondo bakudlalwa ngathi umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto. So umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party hayi i-CCC hayi izano nesithi viva umthwakazi iqiniso lelo libhekele e-South Africa i-ANC mayenza ubutsotsi i-EFF uzayibona kuphela uzayiveza itsotsi loba ukuthi bayenze ubutsotsi lapha lalapha. So yikho libona i-South Africa into zidonsa kahle ngoba kukhona umuntu oziphathe engavumi ubutsotsi. So lathi asiyibonge umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi asiyibonge njalo siyivotele kumakhansela amameya abantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho angifuni ukuba mude ngiyabonga.
Linjani linjani Studio 7 siyabulisa siyabingelela hhayi siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zichisa. Mina wami umbono bengifuna ukuthi nje ngithi kubantu bakithi ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona yithi abavota kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla lakithi kunje singaba solo Joseph Phuma o believe kaule angaphuma ku ZANPF evulela khibandlu zamvotela na angeke umvotele. So lapha umuntu lwana usemsebenzini usebenzele isizwe sakhe bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzalethe uJesu eZimbabwe uyakhuluma konoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola umakhupha uphumile wazimela sambona njengenyama echileyo wabona la ukuthi abantu bangithi bangicabangele sebuyelile khonapha manje sizakhala futhi umakhupha abathengisi bafunani le kanti thina ithe sirongo asizameni ukusupporta abantu bakithi asinike nina ama-politician akithi ipower sivotele amabandla lakithi nampo umqondisi bazidinga thina asimeni ngemva kwabo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngikhuluma igama lami nguJoje. Khuluma ngiseBotswana, ngilokudana kakhulu. Mangizwa njalo ukuba iCoronavirus isiqalile njalo eZimbabwe. Lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la khulunywayo la. Manga luhlaza athe joko. So kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now. But bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana. La ngamaqhinga nje kumgceke ukuthi bazama ukudisturb ama gathering abantu imhlangano ngoba bayazi ukuthi lapha abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunengi okuqondana lokuba sikhuphele iZANPF lapha i disturbance nje abaphezukwayo. Lokhu ngikukhuluma lami ngamazwi abuhlungu ngoba hayi bakithi sikhathele ngeZANPF, khathele ngomnankagwa, sikhathele ngamalunga eZANPF bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo nguba nibakuthatha ngapi lokho sebezenza bona onkulunkulu kodwa labo bengabantu abafana lathi abayekela imkhuba yabebolileyo le abayekela abantu bekhululilizwe abayekela abantu bephume ebugqilini hayi ukugqilazwa sigqilazwa ngabanye abantu mashona kuyini kanti kumangalisani kanti bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo kanti vele bangobani abaphume asibafuni nje lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANPF babhayi mnankagwa babhayi chiwenga bonke kabaphume baluphele laba abantu kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhela abantu yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni ama sobhuku ethu sobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amathoeleni wayebona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja kabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
Studio 7 nifuka njani izihlobo ezithandekayo hayi mina ngingile mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chris Gandhi labo Tanonongawande bakithi thina silesicelo singabantu basemathoreland ingathi flow from plumpt kuze kuyetisholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi sisusele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe plumpt kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicikela phansi ngoba noma sireport ama-cases uyareport i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana biyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebesithathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulama-truck ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzaseuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakwana ezithengayo kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besetshe e-Country Park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala ngiyabonga ngicela lami like lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakazi abahle abasisakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo eZimbabwe siyabonga sibili ngadinwa qhubekani sisakazela kanti inyuzi zami lalindumezela zona ize kuseni sekuthenya sokutheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo eze kuseni kakhulu ngiyabonga undumezela
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngathi izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khona empini yona le and they have not got anything. Iskepe eziningi has been sunk and things are not going his way. So ungantwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi i Russia may phume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayayikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina ubona njani impi le eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilutshwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it I think until summertime ngabo May khonapho ngiyabona ngantwa impile iyabisiphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezi special ezisebenziswa in America, France, UK eziningi, and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May konapho labo April siyabe sesibona ngantwa impi iyabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringai. Ngolandela ke ezombusazwe sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.